vele yonke i-communication iyenziwa ngunobhala jikelele. So bese sibonile ukuthi lezi zigcilamkhuba esithi thina ngama-criminals around the president, nampa sesibathathele into ade sebeyithethe inhlanganiso ye-CCC bafuna ukuyenzeya, sabathathela basebebona ke ukuthi sebethathelwe ngoba sesithethe iHarare, sesithethe iVictoria Falls, sesithethe iMutare, sesithethe iBulawayo. The big cities eZimbabwe, we are in charge, we are in control. The people of Zimbabwe are in charge of these cities through ICCC movement. So abantu bazibusa kuzonezo izindawo. Labo ama-criminals sebehamba ngasese nge-strategy esokungena nyovani njengesigiqathuvi, sebehamba ukuthi bayekhipha abantu abasebenzayo. How do you remove umuntu okhethwe kathesi wayenza iHarare ingcono lalokhu ayifice iyikho khona? Izibi kasekho kathesi eHarare, kule kholera, but nangu umuntu ufuna ukukhipha umeya ukwenzela ukuthi kube le paralysis ukuthi abantu bafe ngendaba yekholera. So yiwo ama-criminals, yibo-ke akuthiwa ngamasela kupolitician isigqilamkhuba esasikhuluma ngazo kudala. Abantu sebekhona bebona kathesi ukuthi uThabangu lehofisi yakhe babekhuluma ukuthi kulama-criminals around the president, yiwona la ama-criminals esikhuluma ngawo.
Ye, kodwa liyazi ngani ukuthi uJamisa nguye olome incwadi leyo labanye bakhe bayakuphika lokho?
Laba abantu bafanana labantu abaloya emini lebusuku. They can kill, they can kill, meaning not ngembhobho, kill you political in your name. Laba bantu bayakwanisa ukuthi qamba amanga ngebizo lakho, bayakwanisa ukuthi benze ukuganga ngebizo lakho. Ama-criminals baganga ngebizo lika-President Chamisa, and yikho esasikutsho ukuthi u-President Chamisa usurroundwe ngama-criminals. U-President Chamisa akasela vision because ama-criminals have taken i-vision yakhe. U-President Chamisa akasakwazi ukuthi enzeni ngani ngoba kasakwazi lokuphefumula ngani ngoba ama-criminals lawa they are around him. So one by one we are eliminating them. And sithe u-Promise Mkhwanazi akala authority lake lakubona ngapho ukuthi umuntu o-acta on okuba ngu-spokesperson of the party, whether you go in any organization, umsebenzi wakhe is prescribed ku-constitution. Nxa kuyukuthi ngumuntu we-CCC kumbe kuyi-BEEP organization, yikukhulumela inhlanganiso. Uyakhipha njani abantu e-parliament? Uyakhipha njani abantu e-councilini? Uyithatha ngaphi imandate? Yikuganga, yibuchapha, yingozi leyo efuna ukwenziwa ngama-criminals.